Kube lokudlephana endaweni yokuvalisa abadlule emhlabeni enyarazi funeral service ngesonto ekuseni. Phakathi kwamapholisa abemuli ka-Detective Constable Cassandra Hobe owadutshulwa ngelinye ipholisa lesifazane watshona ngesikhathi bexotshanisana lezigebengu ngolwesine ebusuku. Imuli yakhe ixutsha amapholisa emfeni isithi ifuna ukwazi ukubulawa kwakhe ngoba kucatshangelwa ukuba amapholisa ezama ukufihla isehlakalo lesi. Mnumzana Ryan Kaminga, isikhulumeni semuli kaCassandra, uthi bagcine bevuma ukuyalo ndoloza umzimba wakhe ngemva kwesithembiso senkokheli yamapholisa sokuthi amapholisa azachwayisisa kakutsha udaba lokudutshulwa kwendodakazi yabo.
Sazogala phansi namapholisa again for the second time
ngoba
besilombuzo ngokufa kwakhe ngemva kokubona isidumbu sakhe okwesibili
nenhlazelo
ade esinike yona izolo ibingahlangani ngoba thina
sisolo
ngokufa kwakhe sadutshulwanga namasela bavumile namhla ukuthi udutshulwe ngephutha ngomunye wakhe asebenza laye kukhanya bebexabana bobabili.
Amapholisa athi azaveza impumelelo enhlolisiso yodaba lolu. Kasenezanga ukuzwa kuningi ngodaba lolu ngoba isikhulumeli sabo uCommissioner Paul Nyathi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UCassandra Hobe ubesebenzela abacuphi kuhlangothi lwabomama ku-Criminal Investigation Department Laws K Homicide Unit, uthi abantwana bane njalo ubekhangelelwe ukubekwa emzini wakhe emberengwa namhlanje. Ngimara 7 ngobulawayo, igama lami nguJesus Band.